Iza kamizi kwanda ziti langazi samgela kubunja wali komishini. Sesavela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi zeGwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edale lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Mazale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi likomishini kumele izimele yodwa.
Ibe independent njengebizo layo, ingabi yingoma. Ibe independent in the sense that i-criteria ezasetshenziswa to constitute i-commission leyana ibe independent. Then lama commissioners angkhona abe independent in the truest sense, ngoba in other commissions Zimbabwe sesibone abantu be deploy along political lines or be ambushed in the name of i-commission, therefore compromising the independence of that commission.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Nare othi labo abazakhatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi.
Sifuna kube clear kubhilileni ukuthola they should be abantu of integrity, ngoba sinanzela ama commissions acwa sokungena abantu who are abangathi creditors of the same value futhi bese investigate abantu sine sokulimaza iconfidence ukuthi kambe i-commission le ingafeza la umsebenzi wayo, ingabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha besebenzela khona siyadinga izelo elitsha.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi ufuna le-commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe hathi awezomvikela kuphela.
Uqinisihlalo uthe uchathise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasotsha ngamapholisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli lina lihlukunyeza abantu. Ikhomishini kayikhave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli.
Unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela.
Kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa le icela ukuthi idile with ama violations that were committed since independence okugoqela iGugurahundi sisehla sibuya ku-2008.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Sithabile Chuma.
Thina esingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni. Kulamacala athize angenzakala emntwaneni, umntwana urethiwe abazali bakungunguza bakwenza kwangikhaya, sebekwenze kwangikhaya umntwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadlunguzwa, icala lakhe sothiwa i-3 years phela siyedlula.
Unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le-commission akumelanga iqhathe amaxhegu.
Kanti kungani ungabi khona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi? Bakhona abantu bathi abafundile abama-degree bahlezi ezindlu abalamisebenzi, kodwa o-retired obethatha imisebenzi yabantwana. Ndigraduate abantu abaningi lapha ama-university abangelamisebenzi kathesi, kodwa olabo-retired yabo banibani yabo banibani abadala? Hlalani phansi badala ephele yantwana emigwanekwane.
Umgcinisihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe bazakwamukela limbono ezakhamizi zeGwanda njengoba injalo iyahlanganiswa nembono yabantu elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.